Abakubandla lezaphula amanye amabandla bathi ngabalandaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha bani ukuba angene esikhundleni somsekeli kaMongameli esithiwa ngumnumzana Kembu Moati okuthiwa wayesiya emacansini labesifazane abaningi abaguqela abendileyo. Umgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kazihluphi ngokuza kwenziwa ngumnangagwa njengoba basuka kudala kubandla elibusayo.
Umuntu oseleyo yena uAngela Mngasuku nguye ayekuhayirakhi ephezulu. Singatsho nguye umuntu esingakhuluma la isito yayiyinkokele kuzama. Laba abanye omohadi kumbe babesemajele kumbe osimon kaya babethwala ama-briefcase kaJoshua Nkomo asibabali ukuthi bake baba ku-leadership. Anyway, asilandaba lakho lanxa bekusele oku-leadership sibatshela sithi izaphu isingapha wena sukuzani. And njalo labo bayavuma angikhole ukuthi bayala. Ngoba ngiyakhumbula ngikhuluma lo Sikhosana u-Absalom engitshele ethi hayi thina lokhu siyizanu ngeza umuntu ephakathi bethu ethi wena siyizaphu uyabe khuluma nje ukuthi sasiyizaphu hayi khona ukuthi siyizaphu ngoba ngomthetho wabo kukhanya ngani vele abavumi ukuthi wena kulo muntu phakathi wabo ungasukuma kathi sathi mina ngiyizaphu.
Uthi akula muntu okubandla lezanu PF okumele azibize ukuba ngowezaphu ngakho-ke abafisa ukungena esikhundleni sikaMohadi kumele bakhankase ngezinye indlela.
Engxenye ngabantu abesindebeleni engxenye kungaba ngcono kulokuthi babe lokhu bethu bayizaphu because izaphu iyayihlanganisa abantu abaningi labasemashonaland labangapha emathebeleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMtokazi Republic Party othi ukuwa kukaMohadi kuveza ukuncindezelwa kwabantu abadabuka emathebelelendi.
Into kaThembu Moati ngabantu abakade bevele behlezi bebhanditsha inyoka. Inyoka yabo sibaphendukela okwalesi sikhathi. Akuqali ngabo Moati labo Chiwengwa kuphela, kanti yena uRobert Mugabe owaphuma esikhundleni wathathela enye indoda imfazi, yena uGrace Mugabe ngokwakhe. Siyakwazi wayengusekretary wakhe emahofisini, wamthatha ngendlela engayisiyo esebenzisa ukuthi ungupresident. Kwabuya ke yena ke uConstantine Kuvea Chiwengwa njengoba uchilo siyazi ukuthi wathathela iplayer leyo shingi umfazi. Ke nxa sikukhanyele thina ikakhulu sikhanyele abantu bakithi ngapha emathebeleleni yibo abahlambalayizayo kumbe abafakwa emphakathini ukuthi wedandalazi bayona kanti abempumalanga beprotectwa kumbe beprotectwana.
Umoyo uthi okwenziwe nguMohadi akwedluli ukuchitheka kwegazi okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe kweGugurahundi.
Nxa ngikhangela isenzo esehlele uKembu Moati ngithi mina nxa into yakhe ibilihlazo njengoba kokuqala sinanzela ukuthi kabarephanga labo mama ngabantu akade thandana labo bevumelene regardless ukuthi kuthiwa bangabafazi babantu. Kambe okulihlazo kuyini eZimbabwe phakathi komuntu okhetha ukuzithandanela labantu abangabafazi bevumelene lalaba abasikhokhelayo bebulele abantu.
Umoyo uthi uMnangagwa uzazikhethela umuntu amfunayo.
Ngabakho baningi bona abantu bakithi abayizikhothamathe khona ngale Mpumalanga abadobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulaa nto abayidlayo badobha nje imvuthu bechazwa ukuthiwe singama-nationalist. Kanti uyi-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho ku-region yakho ungaziwa ungenzeli lutho abantu? Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UKembu Moati enjalo amavenda e-Bellbeach lamasuthu bebethwele nzima ebhoda bengaqhatshwanga kuqhatshwa abantu besishoneni ukuwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-National Political Party ye-ZANU-PF?
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uthi uzakhethwa ngumuntu okubandla lezaphu elalikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Nxa sokukhulunywa ngomuntu ozangena thatha emuva kwaba uMohadi, yinto ezakhulunywa phakathi kwethu njengeZANU-PF yona le eyabanjaniswa ngobaba uNkomo lobaba uMgabe ngo-1987. Asonto yokuchothozana, asonto yokudlephana. Laba labo balelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu. Lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU-PF sisuka kubanjaniswa izaphu leZANU-JONGWE. So konke lokhu kwenzakala phansi kophahla oleZANU-PF eyiphathi ebambane ndawonye iZANU-JONGWE lezaphu.
Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukungena esikhundleni esithiwe nguMohadi baguqela umnumzana Obert Mpofu, unkosikazi Sithembiso Nyoni Nkosazana Opa Muchinguru Kashiri, uGeneral Philip Valerio Spanda, uMnumzana Simon Khamoyo, uMnumzana Chingadube labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngoKipstube.